Ilanga le Heroes Day lilanga liqakatheke kakhulu ebantwini beZimbabwe ukukhumbula abalwela inkululeko yelizwe ngempi eye freedom. So lilanga lapho esikhohlwa esingakhangeli khona ukuthi ababusayo manje bona bayaphethe kanjani ilizwe, kodwa lilanga esikhumbula ngalo abasishiyayo belelwa inkululeko yelizwe lakithi. Amaqhawe esilawo ngaso sonke isikhathi, ngoba baningi even after impi yona leyo abayilwayo against u-Ian Smith, siyibona thina lokhe kulama-casualties labantu abalokhe besifa lokhe belwela inkululeko. So i-Heroes Day lilanga kithi eliqakathekileyo, not just for bona labana abafa empini kuliwa no-Smith, kodwa lasebefile even sesayitholi independence kodwa engatshengisiwe ukuthi abantu bakhululekile. So wona amaqhawe ngempela sima lawo siyawabonga, ngoba they paid the ultimate sacrifice, yibona abalahlekelwa zimpilo zabo ukuthi ezethu zithuthuke.
Bakhona abathi akulalutho lokuthakazelela, nanku uZulu uyadubeka ngenxa yomnotho ongamanga kuhle, kanti abanye bathi abantu bayahlukuluzwa elizweni, ngakho akulankululeko ekhona.
Ngaseqinisweni ayikho into yokuthakazelela ngesimo seZimbabwe esingakhona njengamanje. Uhlupho siyalubona ku-obvious kuye wonke okhethi ukuthi abone iqiniso ukuthi no, ngempela sekudutshekiwe elizweni. So kumele kube lenye indlela esingatshintsha ngayo uduwo lolu ukwenzela ukuthi abantu impilo zabo zithuthuze, ngoba vele luduwo nje kuphela olubonakalayo. Ayikho nje into ehambayo, imali yakhona ayiyindawo, inflation ilokhu ikhuphuka and i-corruption layo iyanyuka iyaphezulu, and vele uhulumende ngathi akaselali icebo noma iplan engathi angaba nayo ukuthi engathi okay maybe singatshintsha lokho senze lokho ukuthi izinto ziqala ukuhamba. Akulamsebenzi, ama-means of production, ama-sector, ama-industry and all that, vele konke kufile. The only thing yiyona le abayizamayo i-agriculture, but nayo bayihluleka ngoba even bathatha umhlaba, ayikho into abayenzayo.